Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Njani zulwandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolesibili mhlazi ku 16 lwezi 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC Alliance eMathabeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wako Simon Khaya Moyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensukukwe eMangwe kulesi sigaba.
Ukwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathabeleland South esigabeni seSanzukwe eMangwe sithanda ukuba sithi mayuyu.
Amabandla ezombusazo yakhathazwa imbiko ethi imani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni.
Sesinanzelela sathothi sile problem Gwanda South, sile problem iMatobo South, sile problem ngeBulilima West. Izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozi.
Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emgwaqweni yakho Bulawayo ngabasakhulayo bebandla lezanu PF kusolwa libandla le MDC Alliance.
Sesibona umkhuba lokhu kuqhubeka kubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo, into esisola kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le MDC Alliance esigabeni seMathabeleland South lithi likhala ndawonye lomndeni wakomoyo kulandela ukubhubha kukamnumzana Simon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF njalo odabuka ensuzukwe eMangwe kulesi sigaba. Umongameli Emerson Mnangagwa utshele umsakazo weZBC Izolo ukuthi umuyi wayezimisele ukukhulula ilizwe. Umnangagwa uthe kayazi impilo kamoyo engekho kwezombusazwe ngoba wasuka lezomzabalazo esakhula waqhubeka lazo waze wayatshona. Umnumzana Moyo uphiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero njalo amazwi enduduzo alokhu etheleka kunxa zonke zelizwe kulandela ukutshona kwakhe ngesonto eMadabukakusa eleminyaka engamachumi ayisikhombisa lasithupha 76. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance eMathabeleland South umnumzana Ntando Ndlela.
Lathi bakithi balalela abathandekayo njengebandla leMDC Alliance lapha eMathabeleland South, sithanda ukuthi njengoba sesizwile umbiko okwedlula emhlabeni kuka mnumzana uSimon Khaya Moyo obeyisikhulumeli sebandla lezanu PF elijaha njalo elisuka kithi lapha eMathabeleland South esigabeni seSanzukwe eMangwe, sithanda ukuba sithi mayuyu langalezo inkathazo ilahlekela imuli yakomoyo kalale ngokuthula. Umoyo ibeyindoda ebidumile, ibeyindoda ebesiyazi kakhulu ngiqiniswa ilizwe lonke balutshana abangamaziyo. Lathi lapha eMathabeleland South ibingumntwana wethu besivele simazi. Kube kubi nje kuba seze wedlule emhlabeni engabonanga uhulumende omutsha ozangena ngo-2023, uhulumende uyabekhokhela uNelson Chamisa, u-advocate president wethu we-MDC Alliance ozaguqula impilo zabantu. Ilegacy kumbe ngathi ibizo alitshiyayo ubaba uMoyo yithi lapha eMathabeleland South alikho likhulu kakhulu ngoba akukho kubambekayo isingakutsho kuba utshiye senzele lokhu lalokhu njengabantwana beMathabeleland South kumbe njengabantwana beSanzuku eMangwe. Kodwa sengitsho njalo umuntu osethula kukhulunywa ngaye kubi esingakutsho ukuba sithi kalale ngokuthula, kalale ngoxolo. Ibingasondoda ekhuthaza i-violence, ibingasondoda ekhuthaza ubudlwangudlwangu, ibiyindoda njena ezithuleleyo obekuyinto enhle ngaye. Angikhumbuli isiga esike senzakala sifaka umoyo phakathi uSimon Khaya umoyo phakathi ukuthi uphathekile ekukhuthazeni abalandeli bebandla lakhe ukuthi lenze kudlwa ngodlwango njengalokho kwenziwa ngabanye. So ngakuloku samkhumbula kakhulu njalo mhlawumbe lokhu ngabe kwenziwe ukuthi indoda mhlawumbe eyaphila ngezikhathi ezinzima siphiliswa nzima thina laba bantu bebathebeleleni libandla lakhe leli lezanu PF naye ngaleso sikhathi ibandla leli bengakabambani nezaphu lawa abantu bakithi ngesikhathi segugurawundi. Mhlawumbe yikho engingakusho ukuthi yikho kwamenzayo waba ngumuntu ongani kalisani lokudlangodlwango.
Nxa kulesehlakalo esinje kuyini elikwenzayo njengebandla njalo sesikhangela umumo khona ngapho kwele Mathebeleland South unjani kuyini elikubonayo?
Ngileqiniso dadewethu iofisi kaChalimana wethu eMathebeleland South izathumela incwadi yokukhalela ibandla lezani PF ngesehlakalo lesi senzakeleyo. Abantu lapha kithi Mathebeleland South ngiyeza ke ngithi bahlunukelwe kodwa hayi njengoba ngichile kuba ibindoda edumile ibindoda eyazakalayo into nje esemlonyeni abantu abaningi namhlanje bakhuluma ngayo ukuthi ah usizwile ukuthi umoyo uKhaya usedluso hayi indaba esemlonyeni yabantu abaningi kakhulu abanye balokwethuka abanye njalo ngeqiniso ade sebenzisana labo balokudana. Ngileqiniso nxa ilanga selizwakele lomsebenzi lomngcwabo lathi njengebandla sizathumela abantu abazahamba bayesimela bayesazisela bebutheni labanye abemoli nabebandla lakhe lezanu PF sitshengisa ubuntu ukuba hayi silahlekile sonke njengesizwe.
Lo ngumnumzana Ntando Dlela, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South, ubexoxa ecingweni le-Studio 7 esefilabhusi. Amabandla ezombusazwe akhathazwa impilo ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni. Ukwehla kwenani leli kubikwa kulakho kubangela ukudilizwa kwezinye izabelo zokuvota ama constituency kulumango. Sixoxe lomgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South umnumzana Solani nje emnyama moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Esikwenzayo kathesi ukuthi siqalile ukukhankasa kakhulu ngeregistration only ba register abambe bayibhalisa ukuvota sesinanzelela sathothi sile problem ngeGwanda South sile problem iMatobo iMatobo South sile problem ngebulili ma West izindawo esizikhangeleleyo ukuthi khona singagcina sizilozile. So sibhizi singene ebantwini sikhuluma labantu ukuthi ba register ukuvota sikhuluma labantu ukuthi labafowethu abase diaspora ngananzelela abafowethu abanema South ba ukuvota bakuthatha njengento abayibona ngelancedo ngoba abantu abangasihlangana sikhuluma azasitshela ukuthi noma singavota izani yasirika. So thina sithi khona bonke abase diaspora sinanzelela ukuthi December kathisa abanema bazabuya bezebona izihlobo zabo sibacela ngokuthi please siyacela sihlaba umkhosi ukuthi wozani libuye li register ukuvota ukwenzela ukuthi kona inani lethu libe right ngasi siyasikhathi sokuvota sifika ngo-2023 bekhona ukubana bebuye bezovota. Sikhala ebantwini silokucela kakhulu ukuthi asizilungiseleni ilizwe lethu. Esikunanzelele kakhulu challenge esihlana layo abantu bakithi abala zithupha njengoba uyakwazi ubunzima esihlangana nawo silabantu abazalwa kubo South Africa bengabantwana beZimbabwe bethi sibebuya emakhaya bangatholi izithupha. Silabantu okwafekta indaba yegoground yokuthi ngasinanzelela endaweni zabo Plumtree sinanzelela endaweni zabo Khezi ubo Bhalago yonke indawo leyana abantu kabalazithupha. Isikhalo esinaso esikhuluma labo sebhuku sikhuluma lezi nduna ukuthi ncedana abantu libabhale izincwadi bakhona ukuthi thola izithupha.
Khona kuyini abantu abakhala ngakho ukuthi kubangela ukuthi bengahambi ukuyabhalisela ukuvota? Ingxaki abalazo ungasitshela ngamafitshane?
Babagandi abantu bayakhala. Abantu kwakuqala bakhala ngokuthi khona sesihlupheke kakhulu noma sivota abantu lokho bekhala ukuthi kabaze beyivotele izano kodwa noma bevota bevotela iMDC Alliance iyawina kodwa kayithatha umbuso isikhalo sabantu. Okunye kwesibili abantu bayakhala ngalokho engikhulume ngakho izincwadi abala zithupha abantu bakhala ukuthi bancedwe ngoba ngabe siya lapho thathi izithupha bafika babuza ukuthi sicela i death certificate xa ungelabazali sicela ubufakazi even belezincwadi zokuthi ziyafakazela ukuthi abantu laba bachonelwa abatholi kuba lento eziningi asebekhulile abale 18 years yaphezulu xa bemele behambe bayithatha izithupha bafike bethatha ama fingerprints bese bemelela ukumelela kwabuze kuprove khona le harale lapho esikhala khona sithi sifuna i-devolution of power sifuna ukuzibusa izinto zibe easy kuhlale 6 months abantu lalo ngatholanga izithupha abantu bazicine bebona ukuthi vele kakulancedo into ekhalisa abantu so into ekhona lapha yikuthi abantu bakithi ngokuhlupheka abahlupheke ngakho kabaselandaba lokuzikhulula
umnumzana Solani nje emnyama moyo ngumgcini sihlalo webandla le MDC Alliance esigabeni seMathebeleland South. Ukuhluthunwa kwendawo zokuthengisela emigwaqweni yakobulawayo sokusolwe ngabaningi abasakhulayo bebandla lezanu PF babikwa bengene ezidaladeni uJoshua Nkomo lo 5th Street ngeviki edluleyo baxotsha abathengisa bekulezi ndawo. Kube lokufuthelana okukhulu kwaze kwangenela umanisipala wakobulawayo. Kubikwa kwenziwe umhlangano phakathi kwebandla lezanu PF kobulawayo nekhansili kodwa sehlulekile ukuzwa ukuthi lo mhlangano uphumelani. Sixoxele sikhulumele sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowodza ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Umkhuba lo uqaliswe yizani kususela kudala abafana labo umagurajar umbira abafana abancane ngoba nje sengumuye kodwa laye wayeyithathela phezulu indaba le engumunye walabo ababehluthuna izindawo ehlukuluza abantu lapha kobulawayo ukwenzela ukuthi abezanu PF bathabe. Sesibona umkhuba lo lokhu kuqhubeka qhubekela phambili abantu bethathela izindawo zabo into esisola kakhulu ngoba phela kusho ukuthi i-city council layisela umandla okunikeza indawo ama-vending base lapha kobulawayo lelo lungelo selingele izanu PF njengananzela emthethweni izanu PF vele kayilalo amandla okwenza lokhu abakwenzayo kanti esikwaziyo eZimbabwe ukuthi izanu PF yenza santando njalo iparty esenza ukuthi lizwe lethu lisole kakhulu emhlabeni ngoba iletha ukuyanga ebantwini. Ubona lo umkhuba thina sikhuthaza labo esabafaka ezindaweni abavotelwa nguZulu ukuthi bemele uZulu ebulawayo city council ukuthi nanze amalungelo oluntu njalokhu vele besikwenza besingakhethi ukuthi umuntu othola indawo yokuthengisela ngebandla liphi konoko usekwenziwa ukuthi izindawo sezinikezwa yizanu PF city council into esiyisolayo kakhulu njalo sibona ukuthi kwephula amalungelo oluntu ngokunye kwezinto okwenza ukuthi ilizwe lakithi libe lilizwe lelana eliyenyanywa ngamanye amazwe ngezinye izinto ezenza ukuthi ilizwe lethu libe lokuyanga.
Manje njengebandla kuyini elikwenzayo ngodaba lolo?
I-city council yakobulawayo yiyo elamandla emthethweni okunika abantu abathengisayo indawo zokuthengisela izinto ababelazo. Yiyo futhi elamandla eyokunika labo abathovayo izindawo zokupakela izimoto. Nathi yiyo phela esingathi nguhulumende kobulawayo yikho abantu bekhalela i-devolution. Kasoze wayenelisa ukuthi abantu bakobulawayo bekholise ezindaweni zabo ngoba uzabe ngumuntu odonsela ingubo esayidi le-Zanu PF. Yikho esesikunanzelela lapha kobulawayo. Sesikhathazekile ngoba siyazi thina ukuthi abantu abahlala kobulawayo sebeyaswela izindawo zokuthengisela ngoba u-town clerk lamalungu e-Zanu PF babeyeketisa bedonsele ingubo site ngezanu PF. Ukuba wabakhona omunye umfana wezanu PF othiwa uMagura owaye lo mkhuba nalowo ukuthi uyafika ethatha izindawo enikeza abantu bezanu PF into engekho emthethweni waba umuntu okhuzwa elalela kodwa akathesi into le isimemethekile sesibona amalunga ezanupiyefu ethatha izindawo libalele sebethatha wona amandla esithi council. Lokhu into esiyisolayo kakhulu njalo njengisa ukuthi akulambusazwe omuhle lapha eZimbabwe. Into ekhona yikuthi uhulumende okhona uyabethanda benefisa ukuthi kube ngabantu abezanupiyefu kuphela abasuthayo iningi lilamba.
Umnumzana Swithan Chirowotsa isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance kobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba kulabantu abangamashumi amathathu lantathu 33 ababanjwe igciwane le-coronavirus. Lolu gatsha lubika njalo ukuba akula muntu ngitsho loyedwa obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lubika njalo lolu gatsha ukuthi kwababanjwe leli gciwane kulabahlanu abalithelelwe ezikolo zeMaswingo.
Lo umsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elezimlive.com lilodaba lokuthi amapholisa kwele South Africa abophe omunye umlisa odabuka eZimbabwe uThemba Prince Willard Dube obentshontshe ifoni kodwa kwatholakala ukuthi nguye obehamba ebulala abesifazane. Amapholisa abikwa ithole izidumbu zabesifazane eziyisikhombisa esigabeni seLimpopo okucatshangelwa ukuthi uDube nguye owabulala laba bantu. Iphephandaba leHerald libika ukuba inkampani yeziphala zelizwe yeGrain Marketing Board ithi izabophisa abathwalela abantu inhlanyelo yohlelo lukagantshompo bebahlawulise imali ngoba kungekho emthethweni. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Sanibonani balandeli beStudio 7. Obulisayo engusithokozile Ndlovu ngokuzalwa ngisekhalanyoni koNthoni ngokwenda ngisemadokonye. Ngithanda ukubulisa kakhulu ezihlobene ezisemakhaya. Ngithi i-COVID ayikapheli, asiqhubekeni sifakeni amamaski, sanitize, sigezeni izandla ngaso sonke isikhathi. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 okhulumayo Godfrey Moyo. Mahlaba ithwale. Kuvele nje into yakithi ngale isimanga ngoba abantu bakithi nje abasesindebelene o abasebulile imangwe emathebelende. Kumele impela bakubone ukuthi thina abantu baseMpumalanga basisebenzisa. Ababone nje kumqabuko unkomo. Unkomo bamcela isikhali, bathe bamcela isikhali bamtrapa, sebaphila isikhali. Indoda ngoba mayihleli ilezikhali zayo vele ayimelanga inikeze enye indoda izikhali. Lokho thina sithi uvuka mthokazi vuka abantu yithi. Abantu nje kabaqonde bayananzelela ukuthi imthwakazi iyabakhulula ebugqilini, iyabakhulula ebugqilini. Wozani bantu bakithi, lizwi imthwakazi.
KuStudio 7 salibonani lonke basakaza bahle nabalaleli bonke abalalela lo msakazo linjani kundawo zonke kumagumbama nomhlaba. Hayi, thina siyaphila bakithi. Sibonge nje ma abantu bephila kuzo zonke izindawo. Siyawuzwa umbiko omunye esiwuzwile ezindabeni zeStudio 7 lapha kukhuluma angazi noma angiqondi kahle ukuthi lo muntu u-under kwi-iphiphadoro kuzano noma ukule MDCT but lo ochaze ngokuthi iMatabeleland ivukeka izalahlekelwa izihlalo mhlawumbe zingabambili sibantathu ngokohlulwa abantu abavotileyo aba registered ukuvota inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana ngendlela abakubale ngakhona bathe inani labantu abaregistered ukuvota lilutshwana so isengalahlekelwa ngamasithi hayi siyavuma khona kasivumi futhi njalo kuright khona kakurightanga ngoba siyakwazi ngicabanga ukuthi badala liyakwazi ukuthi uma uvele uchova amakhasi uchova lo muntu oyitsotsi ode chove thathe yakhe imali eyifaka phasi kwenyawo wena yakho etuyibeke egcekeni ulantoza yiwina wena lapho ngoba yena uyabe kwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho uyibhekile isegcekeni but wena kawukwazi ukuthi uchovela malini ngoba yakho awuyiboni uyifake ngaphansi kwenyawo so vele ama-parties la mbonani lapha abachova lomunye umuntu la izano izabachovisa okunye ivele sihle yaroba ke kusase eli kungcono ngoba kathe sikihle yaroba yabatshela ukuthi isibele bazaluza yindlela yayo lokho siyakwazi akwazi ukuthi ungahle upredict iscore ama teams engakangena egroundini uhluthi hayi vele ezawina ilay laphana nje vele uyabukwazi ukuthi ureferee mhlawumbe esumthengile ukuthi kabe lokuncindezele inye team so konke lokho sikukhangele bakithi kodwa ke sikucelayo ukuthi abantu abake bevuke emaqandeni beke behlakanipha abantu beke bebona ukuthi yazi sihlukhiwe njengabantu besindebeleni bemathebeleni bakwamthwakazi include Midlands sihlutshiwe bakithi abantu abake bephaphame bebone like libhekane nalamaphathagini elingakavotela liyekele ezinye izinto eziningi ezizalihluphekiswa kokugcina siyabonga
sanibonani 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 Studio 7 basakazi nabalaleli zonke indawo qale khona le lapho engidabuka khona elowa gwelo ngibulisa bonke abangaziyo okhulumayo ngungqabuko foka mkhwebu ngikhuluma ngise South Africa eJohannesburg thanda ukubonga kakhulu umsebenzele isenzela wona Studio 7 ukuthi lathi sizise izindaba ziphelele zinjalo kanti sithanda ukubonga indoda yakomoya umqondisi into azalayo inhle kakhulu iyabukeka bengithi bonke abamzwisisa njengami asimlandeleni impela sithatheni okwabokhulu nabokhokho bethu sikhathele sidiniwe ngombuso wempumalanga susela abazali bethu kuze kufike manje lokho kuyinto efanayo akula mehluko kanti uncindezelo luyaphambili esithi lathi impela sike sizibuse sikholise ilizwe labokhulu bethu abasiyela lona sithi qhuba ngamandla mfoka mqondisi siyakweseka singapha lathe kwele goli sithi hayi sisayibambile sikweseka ngakho konke ngajabula kakhulu my audio yami ingafundwa emsakazweni asibone
sanibonani sanibonani ku Studio 7 sanibonani ku Studio 7 nonke ninjani sibingela abalaleli bonke be Studio 7 nabasakazi ninjani hayo khulumayo ngumoyo waseMatabeleland South Plumtree endaweni okuthiwa yimangwe duze neBronaberg hayi sibingela wonke umuntu bantu bakithi sithi nathi thina sikhuluma isikhalanga nathi ke nisithathe serious kanti waye isikhalanga sihlala si-marginalized ngale ndlela osmith ba-marginalize isikhalanga izanu ya-marginalize isikhalanga nabo Studio 7 baya-marginalize isikhalanga kanti nisithatha kanjani nathi singabantu sicela nathi ke sizwe isikhalanga sisakazwa naku-Studio 7 siyabonga umbuso wezanu umbuso omubi wa-marginalize isikhalanga hayi ake nivuse isikhalanga naku-Studio 7 sithi phambili ngezapho esivukile siyabonga umbutho wabantu izapho wakhululo wabantu the father of revolution is now back alive and strong siyakubonga lokho sibangilizwe ikhokhele izaphu nathi sikebe ne-representation ye-parliament sesikhathele ku-marginalize kakhulu abantu basemathebeleland ispecialist khalanga si-marginalize kakhulu siyabonga
Salibonani njalo ku Studio 7. Salibonani maZimbabwe amahle la kungekizo zonke indawo zomhlaba. Mithi ngale mini njalo ngiphinde njalo ngilikhumbuze lena abantu bakamthwakazi abafuna ukulandela amabandla abanikazi abo eHarare lawo. Alandeleni kodwa ke eqinisweni ukuthi ngemva kwamavoti kuzaqhubeka inhlupho zakini ziloko ezinjalo. Xa lisehlile ukuvotela amabandla angakini ngapha bomthwakazi lihlekisa ngabo. Lifana labantu abalima emasimini abo makhelwane lihlekise ngobaba ekhaya emuva ngoba lithi lina gala lutho libona imihlambe eminingi le eyabo elandela labo chamisa labo bani lithi lina liza kuyajoyina lithi kwenzela ukuthi ekugcineni nxa sekuvunwa bese bethi lani lingabantwana bakhona le angeke abantu laba baze balirecognize babe le ndaba lani ngaphandle kokuthi lina lidimande lokho lingakudimanda lokho nxa lilibumba libambene lina lileqhuku elithile lisuka ngakini alimboni yini umalema le South Africa ukuthi wenza njani libe lilokho libhizi lihlekisa ngamaphathakini lithi bangama tribalist lina kwenziwa yini omagalela mafa bayahlala bengo deputy speaker kodwa siyakwazi ukuthi nguye uspeaker vele nguye okhulumela ibandla but ukuthi abe ngu deputy yilo ubandlululo lololo kaso ukwenzela ukuthi angabe seduze kakhulu lesihlalo esikhulu ngeke aphakame la next year uyabe ngu deputy kumbe uyabe ngeke angeke baze babe ngabantu so nanzelelani bantu bakomthwakazi izinto ezinye elizenzayo ngoba liyazilimaza lina lodwa
lawke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho wokwakha imigwaqo amabholoho lamabhilidi o-Infrastructure Act. Lo mthetho osekelwa imali edlula i-trillion elilodwa 1.3 trillion ukhangelelwe ukuvuselela umnotho welizwe. Umnotho welizwe leMelika ubususiya nganxele. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, umnumzana Dan Moyo, saqala ngumbuza ukuthi ngambe ukungahambi kahle komnotho welizwe leMelika kungabe kubangelwa na ikugqanguza kukamongameli Joe Biden.
Masikhangela i-unemployment rate right now isibelow 5%. UBiden wayithola ikubo 10%. Of course lapha singeke sibleme uTrump, singathi bekwenziwa i-COVID lo. But sibonile even last month imisebenzi emitsha ecreatiweyo over 500,000 jobs. So angivumelani mina lokuthi umnotho weAmerica uyawa. Esengingakutsho ukuthi ngiyakubona kusenzeka ukuthi intengo zezinto nje ezifana lepetrol lokudla lezinye izinto ezinjalo intengo yakhona isikhuphukile kakhulu ende kodwa inflation le siyazi ukuthi ikhozwa yi-supply chain shortage ngoba izinto eziningi they are not being shipped from kubo China lendaweni ezinjalo due to i-COVID le shortage yama-truck drivers right now e-America. So mina ngibona ukuthi nje it's a passing phase since i-Congress isivumele infrastructure bill a 1.2 trillion le uBiden abeyilwela, sizobona izinto ziqala ukuvuleka, umkhono uqala ukuthuthuka ngoba kabe sokusenziwa infrastructure kulungisa imigwaqo, imisebenzi yeconstruction ama surveyors lento le imisebenzi eminingi enjalo izobenefita kakhulu ende kuzo increase umnotho welizwe.
Ngokubona kwakho isimo somnotho welizwe singaba sibangelwa na ukungaqhubi kuhle umsebenzi kukamongameli Joe Biden kumbe ikuswelakala nje kwenhlanhla ngenxa ye-COVID-19.
Mina ngokubona kwami uJoe Biden wenza umsebenzi omuhle kakhulu. Kulama challenges siyavuma ngoba kulokudonselana even phakathi kwebandla lakhe lama Democrat. Kulalaba esithi ngama progressives abademanda mostly ama social services ukuthi uhulumende yabhadale izinto eziningi for social services ukupromota izinto ezifana lemdeni imizi labantwana esikolo izinto ezifana lalezo whereas kube labanye ama moderate democrats afuna ukuthi kubalance le business ama republicans yazivele inhloso yabo ukuthi uBiden angaphumeleli so yonke into abayenzayo ku congress ku voting bavota against uBiden kuyo yonke into on partisan lines but umnotho ngokwawo mina angeuboni usiwa njengoba ngichilo emandulo and uBiden I think kwenza umsebenzi omuhle kakhulu osokusele nje ukuthi akwanise ukuthi abuthelele nje abantu abuthanise abantu ama Republicans nama Democrats ukwenzela ukuthi bapushe ama bills abawafakayo ukwenzela ukuthi like build back better bill esendleleni le kumele ukuthi ipasiswe ngoba iyo ezenceda kakhulu
umnumzana Dan Moyo isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leReston esigabeni seVirginia ngapha kwele Melika singakagqibi uhlelo lwanamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ibandla leMDC Alliance esigabeni seMathebelele and South lithumele amazwi enduduzo kumuli yako Simon Khaya Moyo ngokubhubha kwakhe amabandla ezombusazwe akhathazwa imbiko ethi inani lababhalisela ukuvota liphansi kakhulu ikakhulu ezigabeni zeMandebeleni siluqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gandhi.